ngiyajabula kakhulu ngokuhlangana ngoba ayisikho okokuqala senzakala njalo siyarare futhi so ngakwenzakala njalo esigawe futhi ngiyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awuliphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani? Kawabhadalisi lawo ngedola lemelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi umnyaka embalwa leyedluleyo amakolishi lawa ebethatha iZimbabwe dola. Kodwa-ke sikhaya lithenze ukuthi from late last year and early this year amakolishi lawa one by one lokhu ethinta amakolishi awo efuna ukubuyaza ekuthatheni i-EFT yo. Yinto eqale nje umnyaka odluleyo usuzaphela ngomnyaka lokuluqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo? Bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona laba abaningi abehlulekileyo ukubhadala ifisi?
Abaningi sibili iyabakhama intengo le. Abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba ngisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafika abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar and balutshwane njalo abahola imali eyelithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kuma-proposal wethu. So kunje so iningi sibili lethu le kodwa-ke lesithi njeabafundi siqale silise ukuthi beqale bengathathi i-US bethathe i-NRSC bemsesuka lapho-ke sesizama sifundeke ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafizi kumayunivesithi wonke ngesikeleni yehle ngoba kunje so ayiphezulu kakhulu, iphezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholiji abhadalisa as high as 900 US dollars, amanye akubo 600 US dollars. Intengo nje zisuka khonapho nje from 400 up to 900, yi-range yamakholiji amaningi. And sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 US dollars even yekuya i-RTGS abalutshwane kakhulu, iningi 200 to 400, that is range. So ungabona ukuthi umholi womzali wonke woko inyanga yonke awukwani ukuthi ngibhadalele mina isinesi. Siyingakhangeli ama-charges anjengabo-accommodation, transport, upkeep, stationery, konke lokhu. So sibone ukuthi hhayi intengo yemfundo sibili yaha iyasihamba ayikancane.